lezi nhlupho ezinjenge wehluleka ukuthi abantwana sibafundise njani ukuswela imali zokufundisa abantwana njalo lokwehluleka ukukhokhela obukhona yibo usehlulayo ngoba kungani kuyasincindezela siyehluleka ukuthi sithole izinto zokuthi zisithuthukise.
Kuyini uhulumende amele akwenze ukuze impilo zenu zithuthuke njengabo mama bemaphandleni?
Thina siyazithanda ukuthi izinto zonke eziba khona eziqondane lathi njengoba sikhona esigabeni zifikele kithi lathi sizithathe sizisebenzise ukwenzela ukuthi kube kithi senelise ukuthi kusithuthukise. Konke khonokho okunye thina njengezakhamiza lapha siyehluleke ukuthi sikuthole izinto eziyazo nezisuka kuhulumende ezinye zakhona.
Ngiyakhumbula ngikhulela emaphandleni ekudala omama besenza amakilabhu lamakopa betshayelana izimali lanxa bekungabafikisa indawo kodwa bekubaphathisa lapha lalapha. Lisakwenza yini lokho?
Kuyenzakala baba Nkomo kodwa sibe sesisehluleka njalo langomumo wemali lekhona. Imali lekhona isisehlula ngoba lanxa sithola lokho ukuthi kusiphilise okuncinyane imali yakhona isisehlula kumadollars isehlule futhi la kumarandi.
Asikhangele kwezempilakahle lapha ndubobani elibhekane lazo njengomama bemaphandleni?
Kwezempilakahle siyasilela kakhulu ezibhedlela baba Nkomo. Izibhedlela zethu zikhatshana. Kuyasehlula baba Nkomo ngoba inengi lethu lapha emakhaya sicina sisifa. Ukufa kwalapha emakhaya kuba kunengi ngenxa yokusilela kokuthola izinto zokubhadala esibhedlela.